Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Ind Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kaMnumzana Gouda Dagwirei.
Njengoba iZupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu, bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani njalo ayabelungiswe njani.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi seGugurahundi izolo esilobela.
So nathi ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo.
Ukwaliswa kwabafundi lababalisi beGeno University of Technology abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli college izolo sokuphehle imbono ethiyeneyo.
Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenzwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Ind Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kaMnumzana Gouda Dagwirei. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawks lithi iZim Ind ibambane lenhlanganiso elwisa inkohlakalo eTransparency International ekukhwezeni lolu daba emthethwandaba. Umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent uNkosazana Faith Zaba uthi basa lolu daba emthethwandaba ngemva kokutshelwa ngabaphathintambo bakahulumende ukuthi abazi ukuthi amabhasi la angamakhulu ambalwa hathengwa njani, ngoba kulobufakazi bokuthi ibhasi inye yathengwa ngamadola azinkulungwane ezingamachumi afika phose isithupha $58,000, kodwa iZupco yona yawathenga kulinkampani ngamadola adlula amakhulu amabili $212,962 ibhasi inye kusetshenziswa inkampani ethiwa Landela Investment ekaMnumzana Gouda Dagwirei. Uhulumende wetheswa icala lokungethulelanga uZulu ithenda yokuthenga amabhasi la njengalokhu okufunwa ngumthetho. Ukuze sizwe ukuthi udaba lwamathenda okuthenga impahla kahulumende luhanjiswa njani, sixoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Ngathi mina kule mthetho emibili uhulumende okumele ayilandele nxa kuyukuthi uyenze i-public procurement. I-public procurement nxa siyikhangele singayichazisa njengokusebenzisa izimali zabantu ukuthenga angaba ngama-goods kumbe ngama-services azasetshenziswa ngabantu. I-public procurement yenziwa ngohulumende kumbe ama-parastatals kumbe ama-departments aphansi kwama ministries ohulumende. Imithetho okumele bayilandele yi-Public Finance Management Act eka-2009 le-Public Procurement Disposal Act eka-2018. Iyo echasa ukuthi uhulumende nxa ufuna ukuthi athenge kumbe asebenzise imali ethize uyakwenza njani. Nxa kuyukuthi imali yangkhona iningi kakhulu, uhulumende kumele aye kutenda. Sokusitsho ukuthi kumele axwayise abantu kumbe amakhampani through advertisement ukuthi bayafuna ukuthi bathenge lokhu lalokhuya ababekufuna, njalo bakhangelela ukuthi izinto zangikhona zingaba malini unokuningi futhi okumele bakwenze belandela imithetho leyo
nxa sikhangela udaba lwezupco singathi inkampani le yayimele iyenze njani
njengoba izupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani njalo ayabe elungiswe njani lokunye okutechnical okusemthethweni kumbe okuse public procurement and disposal act so ngokubona kwami ithenda leyo kayizange yaziswe abantu abazange bekwazi ukuthi bekule tender njalo ikhampani eyanikwa le tender yothi ithenga amabhasi layo iwumele ibisatisfy amanye ama-requirements asemthethweni akuzange kuchasiswe kumbe waziswe abantu ukuthi ikhampani le yalandela yini yonke imithetho yalapha eZimbabwe so izupho kumele iphume egcekeni ichasise ukuthi ikhampani le abayinika ithenda eyokuthenga amabhasi kumbe amakhampani anikwa ithenda le ayasatisfy yini kumbe ayalandela yini wonke okufunakala imithetho le public procurement and disposal act
ungasitshela ukuthi indaba yona le yamathenda kungani ihlala ikhulunywa ngayo
ongakhangelisisa uzabona ukuthi ulamathuba amaningi awenkohlakalo undaba lezi ezamathenda ngoba ama companies anjenge drugs enelise ukuthi aqile i process bahle banikwa ithenda inkalakatha yethenda yokuthi bathengise into lezi ezimpila kahle ama personal protection equipment bethengisela uhulumende ngemali ephezulu kakhulu so kumele uhulumende aphume egcekeni njalo achasise ukuthi i process ihamba kanjani
umnumzana Masimba kutshera ingcwethi kwezomnotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi seGugurahundi izolo esilobela Inhlanganiso ithi ithethe lelinyathelo izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ibhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngokumbuza ukuthi bahambe njani
sihambile sihambe kahle kakhulu esilobela kuhlelo oda siyalwenza olokukhumbula abatshontshwayo esilobela besiyekhumbula abatshontshwayo ngoba namhlanje bekulilanga umhlaba wonke okukhumbula abantu abatshontshwayo okuthiwa enforced disappear victims of enforced International Day of Victims of Enforced Disappearance. So lathi ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo and masikhangele ilabantu abanengi yiyo indawo elabantu abanengi abatshontshwayo ngelanga elilodwa. Njalo isilobela ungayikhangela isenkabazwe inkabazwe eyindawo engekhoyo kunkulumo ezikhona ezenziwayo phakathi kwalowo phethilizwe lezinduna so mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi abantu benkabazwe labo benike ilizwe
lizaqhubeka na lisenza uhlelo lonalolo lilalo kwezinye izigaba zelizwe njalo ungasitshela ukuthi likhangelele ukwenza nini
sizaqhubeka sizenza lezi le imhlangano lokufaka amatshe ngoba siya kukhola ukuthi amatshe ayingxenye yesikhumbuzo abantu abakhona ngale ilitshe ngelabo yibo kufuze ukuthi belikhangele so bavumile bathe namhlanje bayalala belilindile so mbona ngazathi thina sesihambile sa salibisela okuyinto esayenzayo kumnyaka ophelileyo so sokukuba abantu labantu benzayo
ngobani abahlonitshwa kade bekhona embuthanweni lo
hlonitshwa oda bekhona sibe lomhlonitshwa omele ubulawayo umama uNomvula Mgoni lo senator uPhugeni uKalban Phugeni
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye ibheju likaZulu. Ukuhlaliswa kwabafundi lababalisi beChino University of Technology abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli college izolo sokuphehle imbono etshiyeneyo abanye besithi lokhu akukho emthethweni. Kodwa abanye bathi inyathelo leli lilungile ngoba lijonge ukwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane. Isikhulumeli saleli koliji umnumzana Tapera Msekiwa utshelela umsakazo ukuthi bathethe leli nyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulesi sikolo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Akufanelanga ukuthi kube labantu abaphoqelela ukuthi bahlabe bahlatshwa amajekiseni bengakangeni emsebenzini kumbe bengakayi isikolo. Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenzwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini njengalokhu bewaphikwe yi-constitution? Nxa kunjalo kube lombuzo futhi othi lokho kwenzakala kuhambisana namalungelo abantu njengalokhu kulotshiwe ezivumelaneni zomhlaba ngaphansi kwe-United Nations. Into enkulu kumele senze into ezisemthethweni, senze izinto ezifaneleyo, senze izinto ezihlonipha amalungelo abantu. Kanti ke phezu kwalokho kumele kube khona lapho okuthiwa khona abantu bahlatshwa khona abe khona lawo majekiseni. Kodwa kwamanje amajekiseni ayashota, abantu bayahamba kulezo ndawo baphenduke bengahlatshwanga. Kubi ke ukuthi ubususithi abantu abangene behlatshwe bonke wena usazi ukuthi amajekiseni ayashota, ayasilela. Kanti ke abantu bafuna ukuqhubeka befunda besebenza. Uqale kube khona konke bese singikhona ke sibone ukuthi singachaya imithetho etsho kanjalo.
Udaba lwe-ZCTU ubona luphathwa njani inkantolo?
Nxa kuzalandelwa umthetho indlela uhulumende uzachithwa, ngokuba umthetho ucacile vele ukuthi kakufanelanga kube lesinqumo esithathwa nguhulumende esingagunyazwanga ngumthetho, esingavunywanga ngumthetho. Kumele sibe yiloko okuthiwa i-law abiding society. Isisekelo sombuso i-constitution sifuna uhulumende enze kuphela izinto ezivunyelwe ngumthetho, ezigunyazwe ngumthetho. Ngakho-ke kuzamela kuveze kamhlophe ukuthi yiwuphi umthetho asebenza ngawo evimbela abantu ukuthi bangene emsebenzini kumbe bangene ezikolo. Nxa ungekho lowo mthetho ohambisana njalo le-constitution namalungelo abantu, abantu kuzamele baye ezikolo, baye emsebenzini bengahlatshwanga, kungakhathalekile ukuthi uhulumende uthini. Ngokuba ukusebenzayo ngumthetho, ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Hambisana namalungelo abantu yini? Hambisana le-constitution yini? Yikho kuzabe kukhangelwe umthethwandaba.
Amanani abantu ababanjwa yi-COVID kulezi nsuku kanye lababhubhayo aphansi. Kodwa njengoba sokuvulwe izikolo, singabona ekhwela yini kumbe alakho ukuqhubeka esehla?
Yebo, asengaqansa amanani abantu abahlaselwa ngumkhuhlane kumbe igciwane le-coronavirus kumbe abafa ngenxa yalo ngokuvulwa kwezikolo. Kanti ke njalo kusangeyangenzeki khona lokho, kusiya ngokuthi isimo sakhona sinjani. Akwazakali isikhathi singakabikho ukuthi ubone ukuthi kambe kungahamba ngayiphi indlela. Into enkulu yikuthi kuthathwe zonke izinqumo, kwenziwe zonke izinto ezokuzivikela, ama-mask, social distancing, kusanitizer, abantu bavikeleke ngendlela efaneleyo. Ithuba lokuthi abantu bahlaselwe kakhulu nxa ngabe sebehlangana ezikolo bebaningi liba phezulu, ngakho ke kumele kuthathwe amanyathelo azavikela abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ngoyinhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu namatshumi amane 143 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,092 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19. Okulinani eliphezulu lanxa lilingene lamanani awalezi nsuku.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi abazali bakhala ngokukhwezwa kwembadalo yama-school fees kuyona lithemu ngesilinganiso samachumi amathathu lantathu ekhulwini 33% emele ibhadalwe kathesi ekuvulweni kwezikolo ezivulwe kuyona le iviki. Iphephandaba leChronicle lithi amatitshala asefundiswa ukunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngohulumende. Leli phephandaba lithi sokulamatitshala adlula isilinganiso esingamachumi ayisithupha lantathu, 63% asebefundiswe indlela zokuzivikela ekumemethekisini zokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele, sibingelele ku-Studio 7, siyabingelela ku-Studio 7. Liyakhuluma kijongo silakho ngoba benke sibuze nje ukuthi kahle kahle vele zona induna zingena kuphi nendawo kwinto ye-mediation yombhuqazwe ngoba induna zona azimelanga zitholakale zizibandakanya neqembu thizeni ngoba ziphatha wonke umuntu ingaba ngwaliphi iqembu kodwa bayamphatha. So ngalokho into eyenzakalayo kubalulekile ukuthi bazi ukuthi umsebenzi wabo yini, bengahambi beqambukela kuyonke into. So into ebalulekileyo ukuthi bazi ukuthi kumele benze njani, bemele abantu ngokulingana ngokufana ngendlela eqondile. Manje bona inkinga yenduna seyisuke icabanga ukuthi uma kuthiwa uyinduna automatically usukuzana. No, akusebenzi kanjalo. You are not a ZANU member, you are a nduna. Into kumele babe yazi yona leyo nto. Siyabonga.
Oh, sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Bafakazi bethu abahle, basakazi bethu elisinakekelayo, kunye nabalaleli bonke baka Studio 7 esizweni sikamthwakazi. Okhulumayo ke umdala uKhumalo ngilani gwe eGoli bakwethu. Engingakho lapha yisicelo kuma political parties akhona esizweni sikamthwakazi. Isicelo enginaso kuma political parties ngesokuthi kungangenani ukuthi ama political parties asemadebeleleni akenze i-alliance yokuthi abambane, abambanise nabantu bawo la ababavotelayo. Ngichaza ukuthi mina njengoba kwaba ne-alliance eyayikhona ngoTshamisa, lamsekela lenza i-alliance, kwatholakalisele ukuthi uTshamisa iyamhlula leyo alliance, akakhoni ukuthi awine ngayo alliance. Hlalani-ke senisenza eyeni i-alliance eqondane nani? Nibambane nina amaphathini wonke ayezweni lakithi ngapha, nibambane ibinye alliance. Engichaza ukuthi mina wonke amaphathi kusukusela kuzaphu Phakazi Republic, owelismeni, omakhuphe, beshi kaZulu, wonke amaphathi abe ne-alliance yemadebeleni, bese nikhetha umuntu oyi-one ozonihola, especially umuntu ofana nomqondisi moya, limnike i-chance alihole. Ke sibone ukuthi ma liwine wonke amasithi angapha ezweni lakamthwakazi, igxathu lingalithatha lisuka lapho lingaba yiliphi, ngoba kuyasikubonile ukuthi alawe i-alliance eniyenzayo nihlangane namashona ayisebenzi. Uzamile uTshamisa ukwenza i-alliance nabantu, wathengisa abantu, wafaka amandla akhe emadolobheni amakhulu, kuthi emaphandleni kwezindawo wangafaka even ama-candidates, ngisho even nama-agents okubheka ama-elections ukuthi ahamba kahle yini. Izami yazenzela uthi nama esiye e-court ayekhothi esazi ukuthi yena uzodliwa, cela bo-welshman wamakhuphi abelehlikeni ngapha eRand bize ngapha ekhaya ke lizoncedisana libone ukuthi yini isombululo esingaba khona ke lizwele abantu bakini bayahlupheka dile lokho lididiza le labomonzolo labotshamisa into ezingasisiphambili ake nihlanganise namakhanda nize ekhaya ke kuboniswane nje kuthi makusiyafika u2023 nani ke lenze into ezokwenza umthwakazi ujabule ningenza ukuthi umthwakazi uhlala ukhala izikhathi zonke nikhona ningabaholi kube ngathi hayi alikho ningazifaka ihlazo ake nizameni kwenza nani into ezojabulisa abantu ngiyabonga kakhulu
ngiyabingelela kubasakazi baka studio 7 kanye nabalaleli so umbuzo wami ukuthi babagabule igugrawundi umnangaga njengoba siyazi nguye oyenzayo wayenza ngendlela eqondileyo yini na ma umnangaga ethini induna maziphathele indaba leyi umbulalo sesaziwa yini na wena babagabule uthini njengoba kuna phana echolocho kwendawo sana bokapane abantu babethathwa besiyacula kuthiswa abantu kuthiswa abantu bakithi abangenacala wena uthini konke lokho uthi right yini umnangaga ngendlela ayenza ngakhona umnangaga usevumile yini ukuthi ngobulala abantu so that means thina kumele sibenefit ngemali or sibenefit ngani umnangaga ethi nduna maziphathele lohlelo kumele sibenefit ngokufa kwabantu bakithi yini wena babagawule uthini ngendaba efana naleyi induna yakho na uyicebisane njengoba wena uthi umnangaga ungubaba oyenza izinto eziqondileyo wena uthini enduneni yakho ufuna ukuzwa kuwe njengoba usekela umnangaga ngalendlela
salibonani salibonani Studio 7 linjani lonke ngiyabingelela labangekho ku Studio 7 kodwa balalela ku Studio 7 bingelela bonke abasakazi ba Studio 7 lapha mina nginesicelo sokuthi likele imbalele nami lelo khozini audio yami nayikidlala phela lapha ngandokubuza iZCTU ukuthi kathi iZCTU isafana yini yakuqala kumbe silo mehluko ngoba nani iZCTU yabotswangirayi yayisebenza isenza umsebenzi le yabo Jafet Moyo asiboni nokuthi benzani ngabona ngokubona kwami nomba nabasuthisa izikhwama zabo lemuli yabo akusei iZCTU emela abantu ngoba manje ngikhuluma kumanje abantu abaningi emisebenzini akula mali abayiholayo kwakusazakala kuqala ukuthi ngoJuni kuba le increment kathesa kula even bathuli bahlezi baphelela ekuthini bakhuluma kuphela ku Studio 7 nakuma radio kodwa ukuthi benze abenzima kambe bona mabe ngezwa njani kuseselo umuntu kuyibo abahola i 10,000 kuse ku 15,000 RTGS imali engeke ize iyenelise khona ukubhadala irent ayibhadali lutho nje iyona igrocery basket lokuzina ayitheni bezwa njani bona kuyabajabulisa ngoba bona basutha bahlezi esihlalweni abameli bantu bameli imuli zabo ngiyabonga
sanibonani nonke baphathi kohlelo Studio 7 injani ngifisa impilo enhle kini bafowethu nonke nje ngohlelo lwenu eliphethe oluhle kangaka okhulumayo uRish Nyoni waselupane endimimbili wathi kuwat 7 nami ngithi ke ngike ngibeke umbono ngosuku lwalamhlanje ikakhulu ngifuna ukukhuluma ngodaba luka president ngohambo lwakhe ezofika kobulawayo efika ekhuluma lezinduna ngomsebenzi azipha wona izinduna mina ngibona ngathi nje upresident wayena enesifiso sokuzofika kobulawayo kodwa engalali udaba lokuthi yini into ongafika ayikhulume kobulawayo wasefika nje umuntu omdala waphaphalaza wakhuluma nje into eseceleni ukuthi ebantwini abalomqondo ababonayo vele kufana nokuthi akakhuluma ngalutho ayikho into ayikhulumayo lapho angazi ke kulabo abavalekile amehlo mhlawumbe bathi wakhuluma mina ngesingami ngiyedwa upresident kufana nokuthi ayikho into ayikhulumayo kufana nokuthi nje wayengekho ngoba lento le wafika wayikhuluma lapho angeke izisebenze ngisho la kancana ngeke izisebenze andimakuyikuthi yena afuna isebenze uzodala uqhekeko ebantwini basemathebheleleni. Kukati ke uqhekeko lukhona ebantwini basemathebheleleni lebantwini basemashonane. Manje sefuna ukuthi manje kuzoba loqhekeko futhi ebantwini basemathebheleleni besizwe sisodwa. So kusalayo ukuthi akakabuyele ayohlala phansi nethimba lakhe lelo ayenalo ayocabangisisa kahle ukuthi lolu daba angaluthatha ngayiphi indlela, ngoba abantu abaningi abavele bengababulali babulala abantu abaningi basemajele. Akaze sizwa even ngosuku olulodwa kuthiwa usebhuku loba induna ithonisa icala lokubulawa kwabantu. Akaze kwenzeke lokho, angazi loba sokumthetho omusho obekiwe, angazi ke lapho mhlawumbe uyaqala. Kodwa hayi, mina ngesingami ngibona ngathi upresident akakhulumanga lutho, akenzanga lutho, lutho 0% ke leyo, yothi ayi 0% wehluleka ukubona into uvulile amehlo, kodwa wehluleka ukuyibona ifambi kwakho, yikho kwenzekile lapho. Kodwa ke ozwileyo uyabe uzwile. Ngiyabonga kakhulu zintuna zakithi, vulana amehlo lingabi ngamapiki namafosholo kalokhu ungeni kalo umnangagwa lo, ngoba uzolishiya enkingeni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wezamabhizimusi lokuzithokozisa owezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika oweZim Expo uzenziwa ekupheleni kwayonale isonto edolobheni leDallas esigabeni seTexas. Lumbuthano kawenziwanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele ngomunye wabaculi abane abazalibazisa uZulu bevela eZimbabwe. Sixoxe lomunye wabaqoqa lumbuthano umnumzana Quiet Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwakhathesi siphonguthi ngesiphangiphangi, iviki ephelileyo nje saphonga uhlangana sathi bakithi abantu sebediniwe ngokugqiza emakhaya. Kunganjani ukuthi ke senze enye nje into abantu bangacitshisa izungu? IZim Expo ke izabe ikhona kuyona iviki esilandelayo, impela viki elandelayo ngoSeptember 3. September 3, September 4, 5 and 6 sizabe siseDallas eTexas. Sizabe sihlangene lelinye iqhula elithiwa yiCFI ngabeze church lapho. Labo babe belenhlangano yabo khonapho, siyabe sindawonye. Yikho ke sihlobo zami ezithandekayo, laba bengenelisa zamani ukuthi lilubhekise eDallas ngesonto ntambama. EDallas ziyabe ziduma, kuyabe kufiwa kuthunquthule. Izani sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi abantu bananzelele ngenxa yomkhuhlane lo igcikane eselisithwalise gadalala ngalidlela.
Sizwa kuthiwa linxuse abavela eZimbabwe ukuthi bazolibazisa abantu emdlalweni lo. Liqiniso yini njalo bangaki abavela eZimbabwe ukuzohlabela?
Sizame ukunxusa abahlabeleli abadumileyo kakhulu eZimbabwe bane, kuzabe kulo Toki Vibes, kube sokusiza njalo uja Signal ngabe Harare labo, bese kusithi le koBulawayo sinxuse intombi yakoNdebele uSandra Ndebele odumileyo emathebeleleni leZimbabwe yonke ababangaka bangamaziyo. Uyeza nje laye uzabecula lo mzo 7. Yibo labo abane esibanxusileyo sebephumelele ukuthola amaphepho okuhamba. UTalky Vibes, uJa Signal, uSandra Ndebele, lo mzo 7. Bekuleli jaha njalo elidumileyo kakhulu eZansi Afrika elibizwa ngokuthiwa nguprofesa. Uprofesa ubesiza amaphepha akaphuzile ukuthi athole kuyabe kuthunquthule. Ozani ke lize bethwa ngumoya zihlobo zami, igcikane leli selenza ukuthi umhlaba wonke jilekelele, akusela nto abangayenza, abakasayi ndawo. Besithi nje abantu kabake babuye bazobethwa ngumoya, bejabula, kudliwa, kusuthwa, kuculwa, kugidwa, kuchichimbwa. Ngiyabonga.
Umnumzana Quiet Ncube ngomunye wabaqoqa umbuthano weZim Expo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim In Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza imininingwane yokuthengwa kwamabhasi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.